bengisekhaya uDisember lo January. Hayi izinto ekhaya zimi kubi kakhulu. Zimi kubi, imali iwile and abantu abaningi sebesebenzisa ama US dollar and unga ukuthi uyitshintshe from ibond ivele kunzima ngoba irate yakhona iphezulu kakhulu emntwini ohlala ekhaya. Siyawubona thina esivele diaspora kungcono ngoba siyabe siyithwele i-foreign currency kodwa lakho lathi kade kusisinda kakhulu nxa sukhangela ama-rate akhona. So akunzima kakhulu okwala even lezitolo. Sokukhweziwe ama-price akhona nxa uthenga nge-cash versus uthenga nge-eco cash. So kungani bafuna i-cash kakhulu but discourage i-eco cash. So uzabona ukuthi into engxenye yabe yi-10 pound nge-cash. Kodwa i-40 pound nge-eco cash.
Sizwa kuthiwa abaningi abantu asebesuka elizweni ngenxa yomumo. Wena ubona ngani ba kuyasala kunjani nxa ukhangele wena ngokubona kwakho owakubonayo?
Mina ngokubona kwami lokhu yami kukhatshana ukuntshintsha. Kukhatshana ukuntshintsha kakhulu ukuthi abantu kangibasoli nxa bebaleka ngoba lathi sinje sihlale diaspora sibalekile ngesikhathi esingekagwani ukuthi sisuke. So abantu bengazinceda bengasuka ngoba impilo yakhona vele nxa uzathenga ikhabiji nge-30 bondi. Anje uyabona uyayithatha ngaphi umuntu? Kuthi abezikolo abanye abantwana sebehlezi phansi ngoba izikolo fees abazikwanisi. Indawo yonke sebefuna i-foreign currency uyayithatha nga.
Manje labana ababesithi bona bengabuyela ekhaya njengoba sokulo hulumende omutsha, ubona ngani kuzayenzakala yini khona?
Amboni ngoba eqinisweni uhulumende omutsha uyenza izinto zaba worse than omdala lwa. So uyenze kwaba worse vele sokuwesi vele akula order. Into yakhona ivele kayidiscribe-eki vele nokuthi ungathi umumo wakhona unjani ngoba uvele umi kubi kakhulu. Mina ngathi sesibuyela ku-2008 nxa umumo lwana ka-2008 wawuwasi wona lwa kungani sokunjalo.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kube ngcono?
Mina amanga mabi ngibona engani ngxenxa nxa singatshintsha uhulumende ngoba lokhuyana kufana ukuthi namanzi asavele wavele wathatha amanzi ungani amanzi agcwele udaka uzama ukuthi uklina amanzi avele lo daka. So ngibona engani nxa singantshintsha nje sibone umbeni party sibone ukuthi engxenye ibengenza ngcono ngoba amboni ukuthi lokhuyana kuyalungiseka lokhuya noma kungatshintshwanga iparty u-president wethu athi step down kuthatha omunye sibone ukuthi omunye engxenye engaklina engaklina ilizwe leliyana libe ngcono.